sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba esidlalane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Wolamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 kwabakazi 2022 Mokhethu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasnas kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi Oxki. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Amapolisa engcelweni weBed Bridge namhla athethe izimota ezidulayo zelunga lezizanu PF umnumzana Justice Major Mayor Wajajena obotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola eMelika US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi iLamborghini kanye leBMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethuswa icala lokutshontsha imali enkampani yeCotco besiyathenga amagonyeti. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Partners kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi wenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Zikhala lomnumzana Godfrey Dole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane lemithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumelo se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze press conference khuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala uGodfrey Sole. Kule nto ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke osikhala-ke bathola amaloya, hhayi amaloya silawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono yemadala.
Libona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe?
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhoti ziyaveza ukubana ke Oscala, they were not let down in Langanese. They were let down by the system in our judiciary. Yokubana libani gege amalunge lukubana bepiwe ipeo. Nga ukubana umthetho weZimbabwe uclear ukubana i-judiciary, which is the court kufanele ukuthi kwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwakho wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being let down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanelanga i-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupeo kufanele ukubana i-acte ngendlela e-independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga esihlangana layo eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezanu yikubona owasikhajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa usepre-bail kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu nokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption iba babotshwayo.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe, asonto ye-TPC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ijudiciary ukubana imise abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system ngoba yiyo okufanele ukuthi iprotekthe wona la malungelo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uNumzana George Kuba Matanga ethele umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwamalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe osomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi umsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba sikhokhele losomabhizimusi uNumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo ukuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalisa ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetshenzwe ama-ministries nje lo msebenzi ama-line ministries yonke yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kaphela kasi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segqekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala ingcwethi zikahulumende nxa kumbe yithenda kumbe ngumsebenzi okumele kwenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bathwayithise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziqeqeshileyo ezakufundela emakolitini ukucubungula imisebenzi enjengaanaleyo zikhanye lazo ezimangala ukuthi kwenzakale njani. Ngibona ingani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi sekunanzelela ukuthi esikhathini esinengi abantu ngisho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali enengi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba ma sikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngesikhwama zikaZulu okuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. Ikomishini elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika $150. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili $200 eyakhokhwa yilabo abathenga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izekiye ethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili $20. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha $25, isigaba sonke kumbe i-constituency $30, kuthi-ke olwesabelo luzathengwa nge-$60. Izethi ithi abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesisindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumende. Inengi lisola amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uNumzana Ziyambi Ziyambi yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugurahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. UNumzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolwesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkitabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lekomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. UNumzana Jingak Dube wayengumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo owaye kuviyo leZIPRA elilunga njalo ledalele iPolitbureau yebandla leZANU PF walingena ngemva kwe-Unity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Peace and Recreation Committee there. Ilokhu isebenza nezinduna njengobupresident elokhu ehlangana nezinduna efuna ukubona ukuthi singaphedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi xoliswane kunyelwane ulotha njengesithu sakini. Ayisithi sodwa futhi esenza khonoko. Amazwe wonke oRwanda, oUganda, eRwanda kwaba even worse.
Ungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana.
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo komiti njengabo Sisumasuku Angelina. He's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani lephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ingathi sokunentsha sokulethwa ezintsha kakhulu phakathi kovumelwano kwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi se-Gugurahundi?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kuzima ukuthi ngitsho ukuthi baxolelwana ngoba zange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi.
Ithi mina uma into ingazange ungela lutho lokuhluphayo waseyifamili yakho ingazange iwenye enda ungatsho ukuthi atsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabazikayise noma ikanina kasi wazavuma ukuthi sewuxolisiwe. Hluphayo nje ukuthi into leziyahamba ebantwaneni bethu asingafuni kube njalo athi sifuna ukholelwane ukuhlala phansi kuyelwa nomloda phele into yonke ibe njalo
kodwa la umnumzana zihambi zihambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezi hlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide
hawu bangaki ngaba 1 2 3 ba ungabula ngamadizide bathi bathi main issue bawuyinto yezigcani
lo umnumzana Thinga Dube isiphathamandla sebandla leZANU PF uhlaziya lolu daba siqoqwe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibhejulu kaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi seGugulawundi.
Okulusizi vele kufuze sicale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaZiyambi Ziyambi uyavuma ukuthi benze icala. Okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi upepetreta evuke esithi yena usezinike amnesty. Mbona ngazathi lokhana itheza yokuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhucazo. Ubusuzibuza ukuthi kathi right uma sithi kwankona lo dabo salungiswayo ebala nje into eziningi-ningi. Umbuzo yikuthi kathi abatshana bekulanda lapha bezohlangana nezinduna kunini. Anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa. So mbona ngathi ke nje khona okakutoyo akuvumelani laba kwenzayo kodwa uma sikhangele inyanga ka-Augusti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna so kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu
lo umnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibhejulu kaZulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngeGugulawundi. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lomnumzana kuchaphulu ingcwethi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC.
Inkulumo kaminister uZiyambi Ziyambi ngizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso. Kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum. So esikukhangelayo lapha ukubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi wayigenocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo ngokubona kwami-ke iZimbabwe yibo sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzise amavoti kuze kube lohulumende omutsha kumele kube ngumuntu ofresh umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe weGugulawundi ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni kube nohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu i-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution ele-clause osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims we need a victim oriented framework so i-framework ipolicy kakhulu kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona leyana ekhulunywe nguZiyani impi njalo ipolicy yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe abantu abangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani namhlanje silokhu silabantwana abangela ama-birth certificate as a result of iGugulawundi kathesi bekuthathwa izithupha laba abantwana abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona abazange babe namaphepha nabazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yeGugulawundi kanti uthini yena uZiyambi Ziyambi ngezinto ezinjani
lo ngumnumzana kuchaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change kuxoxa ecingweni losithandekele mhlanga we-Studio 7. Ulive Talk namhlanje lokhu sibedabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCore Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthi Sokhumalo usiphathela lolo daba.
Abalobele sisivumelwano bemele uhulumende babo ngabaphathi ntambo bengatsha zemfundo emazweni wabili, unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa nonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni oqhutshelwe eJohannesburg kwele South Africa izolo. Ekhulume Soweto lamhlanje, unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi zikuqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifana emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde lobakuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo eziyohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqesha ababalise. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqeshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments. The learner support materials, they've got very solid good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapermit abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathi Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akalamaphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseclassroomini ezamaphemithi ama-passport. I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, who's in a personal special CSM admitter. So that's why I think my own and forget us in Utama paper with home affairs. And Sang and Angala Patas Bakosh.
How long I'll tell you about Umpatin and Lovina Ute? Esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni amabili.
Abantwana abafunda lapha agreement naye sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu babo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner that agreement nale ione ukuthi abantwana basale lapho befunda.
Abaphathi ntambo laba wabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo iKurtis Nkondo babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto encenywa kakhulu ngumphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esokwesula amaphemithi okufunda, ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Imeli Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Ichi Woza Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uliviki uhlelo Woza Friday, lo mculi odabuka eMbembeswana uKholani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxd.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imculo etshiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxd. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbembeswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was undercarpet. Not in professional level, but I was still trying to gain until So ucula is always in my head ukuthi one day ngizoyenza futhi ukuthi lento ngiyenza is in my heart.
Ikakhulu eMzansi njalo wacinezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Tira ubaphethe abaculi Jongwe
nginama artists ase South Africa at DJ Tira Fiesta Black Nani Demo from Platform 1 Zanda Zaguza Emza manje ngine track Enzo yenza but asikaqeda ukukhuluma no Pepso Dumo. Ngacela abantu ukuthi abantu basupport. We need to support. Remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu bawudownload, abantu bawushare. Ngiyatholakala yena kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and labo leso social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxd uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke esibathi Jesus sibanda khona ngapho ke kobulawayo ungajinwa lokusasa lo keeps doing city ilale
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupa inhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka.